Kuzo dependa ukuthi bona imodeli yebhizinisi yabo bafuna ukuyenza njani, bacabanga ukuthi imali bazayithatha ngaphi, ngoba ungananzelela ukuthi from the last umnyaka lo odlulileyo sekube namakampani phosafika 2400 ilizwe lonke avalileyo. Amakampani la avala ngoba akula mali, akula msebenzi, avala raw material. Kukanti amakampani analawa yiwo anika ibhizinisi ama-registration nama-newspaper. So ekuba-registration lapha mbonani kuzabale kunzima kakhulu ukuthi beyenze imali, ngoba ngama-registrations ze-IA anikwa ama-license phezu kwala amanye avele khona, and most of them lama-registration ngama-local registrations, ukuthi nxa ukhangele kobulawayo isikhathi se-FM izabe ikhangela kobulawayo kuphela. So kuzaba ukuthi ezishabarikhale ezishabane njalo eharalikhale eharale njalo, so ibanika indawo encane yokuthi bedinge imali. So kuzafunakala ukuhlakanipha okukhulu, ama-methods engathi khona azaba outside normal ukuthi bethole imali, ngoba ilizwe kalilamali. OZBC bayehle bekuyenza imali, uhulumende ngokwakhe kala mali yaphuza ukubhatala izisebenzi ngoba imali kayikho. So mbona ngani kuzaba lobunzima obuningi kakhulu, or ungathi obukhulu kakhulu, wokuthi nxama-registrations lawa engazange ayenza imizamo eminingi, baba lobuhlakanipha okukhulu, abaningi bazavala iminyaka emithathu engakadluli.
Uyingcwethi Ndebele, kuyini abangakwenza abemsakazo le ukubona ukubana abaqhuba kuhle umsebenzi wabo njalo kabaphanjaniswa ludubo lwemali?
Mina ngikubona abangakwenza ukuthi abantu bakhona abalemali, bakhona abangenayo. So kuzamele bengathembeli ukuthola imali kuma-adverts kuphela, kuzamele bephume bekhankase kuma-NGOs, kuma-embassies, besebenzele ama-NGOs akobulayo kwamikezinye indawo angathi khona ama-sponsored programs. Kuzamele futhi benze okwathiwa yi-offline selling, ukuthi bazayenza ingxenye yamankomitho, benze ama-t-shirts, benze i-merchandise abangayithengisa even online. Dinge imali yabantu abasediaspora, bedinge abantu imali abakhona elizweni bantu abangalaleliyo imisakazo yabo, because i-advertising kuphela isoze yenze imali. Futhi mbona ngani kumele besebenzelana izinto nama-musicians nezinye inhlanganiso ukwenzela ukuthi beyidinge imali le from all corners, because bangamelela i-advertising kuphela abasoze besurvive, because ukhuluma ngomuntu oqala ibhizinisi mhlawumbe oliqala ngenxa yokuthi 30 square feet kumele ibhadale isquare feet lapenjana, ethenge imitshini efunakalayo, ibhadale izisebenzi, ephinde ethole inzuzo layo ngoba ubusiness uzothola inzuzo. So lokho mbona lokho kuzaba into enzima kakhulu, and kuzabathatha iminyaka eminingi ukuthi bethole imali abayifakileyo kwibhizinisi leyo.